go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 10 kuMfumfu 2024 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abemba amatshe eligugu ukuba besebenzise i-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawemukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa.
Kunanzwa usuku lokuhlolisisa ababulawa ngumkhuhlane wengqondo.
Omama bakhangele ukuthi babe yiba abakhangele imuli, so ukuthi baqwanise ukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Abesifazana bakhala ngokungasekelwa kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ovule kusemthethweni umbukiso wokwenjiwa kwamatshe aligugu eZimbabwe Mining Engineering and Transport Expo, iMine Entra 2024, kwabulawayo lapho akhuthaze khona abemba abenza umsebenzi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-artificial intelligence ukuze bethuthukise umsebenzi wabo njalo bethole inzuzo ephezulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Efika ekuseni enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair, uMongameli Mnangagwa ubhode ebuka imitshina esetshenziswa ngabemba okuchiyeneyo lempahla abayisebenzisayo elomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga kanye leziphathamandla zikahulumende. UMnangagwa uthe uhulumende wenza wonke okusemandleni akhe ukuthuthukisa umsebenzi wokwenjiwa kwamatshe aligugu ukuze uhambelane lokwenzakala emhlabeni jikelele, ngoba lolu gatsha luletha imali eningi elizweni. Uthe kubalulekile njalo ukuthi abaphatheka kulumsebenzi basebenzise ubungcishi bolwazi lwakulezi insuku obe-artificial intelligence. Amazwi kaMnangagwa asekelwe ngumqondisi we-ZITF uMnumzana Nicholas Ndebele.
Indaba ye-technology kuqoqela i-artificial intelligence yinto eqakathekileyo okumele njengoba umhlaba jikelele usebenzisa lawa ma-technologies. Kuyasiza kakhulu ekuncediseni lokho okuthiwa ngama-efficiencies.
Lonyaka umbukiso we-Mine Entra ulamankampani akwamanye amazwe abukisayo angamachumi phose amabili 19 agoqela avela kwele-China, i-DRC, i-India lawase-South Africa. AweZimbabwe wona ayedlula amakhulu amabili alengxenye 255 nyakenye kubukise adlula amakhulu amabili lane. Umqondisi wenkampani esebenzela kwele South Africa laseZimbabwe eShemax eyiyo enqobe amankampani abukisayo avela kwamanye amazwe, uMnumzana Shepherd Chawira uthi awulula umsebenzi wabo ngoba zinengi inkinga ababhekane lazo.
The environment is very unstable. The exchange rate regime is ESA.
Umsebenzi wokwemba amatshe aligugu afana legolide ledayimana ubusenziwa kakhulu ngobaba okweminyaka leminyaka, kodwa abesifazana labo sebewenza ngobunengi. Omunye wabo obese-Mine Entra unkosikazi Priscilla Masuku ogebha igolide eGwanda yena othi bacela ukuphiwa amathuba ukuze bathuthukise umsebenzi wabo. Osakhulayo unkosazana Thubelihle Sibanda laye ongene umbukiso we-Mine Entra ukhuthaze abatsha ukuba bangene kubhizimusi lokwemba ukuze bazithuthukise. Umbukiso we-Mine Entra lonyaka uhamba phansi kwendikimba ethi Unearthing Success, the Mining Value Chains, Innovation and Industrial Nexus. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
eZimbabwe limanyanele umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo lamuhla. Abezempilakahle bekhuthaza ukuthi abacabangela ukuthi balesipho lesi baye ezibhedlela ngoba bengathola usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele inye yalezincwadi engumongakazi engathandanga ukubethwa ngegama.
Umkhuhlane wengqondo umkhuhlane wokuthi abantu kabakawe emukeli ikakhulukazi ezweni lethu le-Afrika, ngoba abantu lokhu besakuthatha lokuthi kuyinto yokuloywa, asunto nje uyayodwa. Abakakwemukeli kahle, njalo kuseseyinto ehlekisayo, into abantu abayikhangelela phansi. Engingakuxwayisa kubomama labobaba ikuthi nxa ukuthela ukunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempila kahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Ukukhubazeka ingqondo asonto ephangisa ukuthi abantu bayizwisise bayemukele masinyane, ngoba nxa iqala abantu bakuqala njengani into encane kumbe into eyangisayo ukuthi abantu baphumele egcekeni. Ngokunjalo ke abantu bayaphuza ukuze bayefinyelela ezibhedlela, but enloke ngikukhuthaza ukuthi lingabona umuntu esesenza into ade engajayelanga ukwenza, maybe useqalisa ukuba lolaka ulodlakela, kumbe useqalisa ukuba ungaziphathi kahle siba lobuchapha kagezi, useqalisa ukuthi angahlanganeli kanye labantu etshengisela ukuzikhetha ebantwini, hambani kwabazempilakahle bayakwazi ukuhlolisisa isizathu salokho okwenza ukuthi umuntu enze njalo. Njalo kuyelapheka umuntu aphile impilo njengabanye abantu bonke, asebenze layo abe ngumuntu onormal. So ngixwayisa bonke nje abacabangela ukuthi ukhona umkhuhlane wengqondo, kabahambe bayezibhedlela bayehlolisiswa kakutsha. Njalo nxa kuyikuthi umuntu le problem maybe e-depression, kabahambe baye ku-counseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo o-serious.
Le incwadi kwezempilakahle ebixoxwa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 iseGweru. Izikondlo seZimbabwe kwele South Africa City abathatha ama-electronic passport pose ekupheleni kukampandula kumele bewathatha esikondlweni lesi loba bengatholanga imilayelo yama-SMS kumamakhalekhukhwini. Isikondlo lesi esethule umbiko lo ekhasini laso ebulenjini be-internet lithi okumele bethathe ama-passport abo yilabo abahamba kuleyo ndawo kusukela mhlaka-23 kusiya mhlaka-25 kumpandula. Sithi abantu balakho ukuthuma izihlobo kumbe abangane okumele bethwale izithupha lamaphetshana aveza ukuba bahlawula imali yama-passports.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
ELeZimbabwe kuthiwa ngelinye lamazwe akuzwekazi le-Afrika aqakathekisa amabhizimusi lemisebenzi yabesifazane, kodwa loba kunjalo lokhu bekhala omama besithi kunenge kubavimba ukuze amabhizinisi abo athuthuke ngemfanelo. Kubika uTobias Mudzingwa eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeWestprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, umnumzana Joseph Limoel uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Buhle kakhulu ukuthi eZimbabwe lilemthetho ephakamisa omama abafuna ukwengena kwezamabhizinisi, kodwa uqathekile njalo ukuthi lokho kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizinisi lawa engachabalalini.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi zinengi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara olebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi kodwa. To start off with, I'm a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uzibona ungubani ungumntwana oyinkazana ongakhuluma into enjani? Kuyabuya lakhona kuma psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mvulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babe thole indlela zokuthi ba-apply ama-loans, ama-business loans, abe tholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-apply ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business. Ikuthi asila exposure omama abaningi special abasemakhaya, mina lapha engihlala khona akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibusiness enje ngiqalisa njani, ngiyenza njani, ngiqonda ngapi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le leke sithi khona yi-interest iyehliswe, that is bona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyoyehlise. Njalo awuthi mawuboleke umboleke imali umuntu ethi khona ulendlu ulandle kulalokho elokhu esithi yi-collateral ngesilungu, sudla koko lapho kwehlisa ukuthi kube lula ukuthi omama baboleke isimali.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe inhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop, umnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi bese sisithe uhulumende esebenza ngale asomabhizimusi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njengabo somabhizimusi ukubambana lohulumende uze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sikazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Uhulumende wakweleTaiwan uthi eliChina liyaziyenga uma lisithi ilizwe leli liyingxenye yalo. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Lai Chiang-te uthi eliTaiwan lilohulumende kaZulu uma kuqathaniswa lohulumende wakweleChina. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abadabuka eZimbabwe abakhangwa ukuba bayisebenza kwele Russia bathi babanjwa ngamandla okuba bekhande indizamtshina zohlobo lwama-drones ezisetshenziswa ukubhomba kwele Ukraine. Le yi-Studio 7 esiraza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezi patalene le Melika, izulu lesiphepho uHurricane Milton libulele abantu abane esabeleni seFlorida izolo, njalo lachiya abayizigidi ezintathu 3 million bengelamandla kagesi ezindlini. Izulu leli belilomoya omkhulu oquthule izindlu lezihlahla obuhamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers. indawo eziningi ezigoqela izikolo lamabhizimusi bezivaliwe namuhla. Umongameli Joe Biden ukhuthaza abathinteke kulesi sehlakalo ukuthi bahlale ezindlini bamelele usizo oluvela kuhulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, unkosazana Sikoluhle Musundile, yena othi lapho ahlala khona akubanga lo monakalo omkhulu.
Lapho engikhona it's not that bad. Ifence went down, umoya wangkhona, ya umoya was scary. At umoya lezulu, but mina tengekho ku evacuation zone. So lapho engikhona it wasn't that bad. Really, it's just a fence that's down in Lama Pin, in Jade, before apparently the moya too scary, but otherwise, I'm losing all the power. So, but in Lavanta Vanning and Seven Zalaba to send the mamma messages out of that power.
Kwezinye indawo nxa ubuka lawe kubo mabonakude njalo nxa usizwa mhlawumbe kuzihlobo labangane abasendaweni lapho kube lo monakalo omkhulu bathi kunjani?
Abantu abaningi bakhala ngephawa lezihlahla ezilokhu ezisablokhi lokho ezisablokhi izindlela ama-power lines. So lokhu ebestakhe ezindlini asikaphuma asikakliwa ukuphuma ngoba wazi ukuthi ngayizihlahla zitshaya ama-power lines e-down. There might be power, live power. So abantu abaningi abakakliwa ukuphuma ezindlini.
Emsebenzini lihambile yini namuhla njengoba usendaweni yakho akubanga lo monakalo omkhulu?
Mina was on standby ngitshaya isizolo ekuseni ngisebenza esibhedlela, so I was I'm team B ede kufanele ngingene kusasa to relieve team A. Team A is still in. So team A lokhu isesibhedlela until kusasa kuseni, then team B thina sirelieve abalokhu bephakathi kathesa.
Abenza eminye imisebenzi nje etshiyeneyo, ungathi bayasebenza yini namuhla ikakhulu endaweni yakho njalo lesikolo zivuliwe?
Hayi, isikolo azivulwa imigwaqo ekakliyo, izikolo azivulwanga. Abasebenzayo kuya ngokuthi usebenza ngaberile kule ndawo esezivuliwe, amanye ama-grocery store sevuliwe, kwezinye indawo lokhu abakakhuphi labaplanki emawindini, so amanye amabhizinisi amaningi lokhu esavali.
Lapho echaye khona kakhulu i-hurricane le, kuyini elikubonayo kubo mabonakude?
Bona amanzi, amanzi amaningi on the streets, making it impossible ukuthi abantu beyenze go in and out. Abakakliwa ukuthi bebuyele like bo-St. Petersburg, labo Clearwater, abakakliwa ukuthi bebuyele bebona i-damage. Abantu abaningi babalekele ngapha kwaya grounds eTampa. So ukuthi bebuyele khona ngale, they have to get cleared first, akukakliwa. Lamanzi, amanzi ngabe lokhu edrayina, it's less water on the roads. Kathesi ba-encourage abantu ukuthi beke beme amanzi edrayine, beme ukuhamba-hamba.
Unkosazana Sikoluhle Musundile yisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esabelweni seFlorida, bexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Silokhu sikwezeMelika, i-Electoral College yindlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Lokhu kusebenza njani?
I-Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje. Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngozibandlela. Nanko-ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene le ndlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Siyabonga kakhulu Dabaka Ncube. Ngokulesikhathi eside, uMnumzana Jameson Timba labanye abakucelele Citizens Coalition for Change umnumzana Jacob Ngaruvume labambalwa abaphikisayo bevalelwe e-remand prison besethethwa amacala ukwephula iziqondiso zomthetho we-criminal law COVID Defecation and Reform Act. Utimba lamanye amalunga e-CCC babotshwa ngontulikazi kwalandela uNgaruvume umnumzana Amos Chibaya labanye ukuthiwa bachochozela udlakela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa kunyanga edluleyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kulento abayisolayo kabayisole. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le esiyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma uNcube ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konoko okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
UNcube ulukhuthi lugaja kancane ngoba akasohulumende obopha abantu bofaka abantu. Umthetho owabunjwa ngabantu bonke othi yi-constitution loku okwavunywa ngamuntu wonke yikho okubopha abantu. Uhulumende ngangeneli yikho ubona ukuthi there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executive the legislature lapha mina ngikhona khona eParliament ngani executive sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imthetho ndaba yena leyo akungenelwana obuye nomunye ubamba okwakhe thina njengelegislature siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjengazoyalezo ezalaba abalokhu bevalelwe okuhle yikuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale uthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke kwathini ngoba kaneyinengi into leyana kuthiwa ibheli iphiwa ilama condition. So ungavele wethula icondition leyana. So kusitsho ukuthi the next time nxa ubuya usizwa kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudika ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele sicace zonalezo singakaphunga ugijimele ukuthi kona yena uhulumende loku uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ukungenza into engani sofuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubuswa kwelizwe.
Ye uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngelaba
izigangi kazibotshwa umnotho welizwe ufile ngecorruption kutshontshwa izimali kazibotshwa imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto lawo bantu kababotshwanga kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini wothi ngukorrect baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. Ongalivuma abakonile okuyini alifuni kuphikiswa lidingane emaphalamende ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende. Kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitiki yale kaliyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu. Umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okujesu ukuthi liyehluleka nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithiwa lina lile ngqondo eziqondileyo akuqondanga khonoko.
Ye Golide qhuba kolapho.
Hayi uzinyuzinyuzo kuyazama ukuthi amele into yakhe ayimele kodwa njengoba ngishilo mina Agula muntu ongaphunguvalelwa ungenasizathu. Njalo akula into emangalisayo engaphithwa ngabothimba kumbe ongarivumi labo bona labo bebodwa. Kanti nganti bonke abanye labo obabona esochamisa abaphandle, obabosikhala abaphandle, sebephandle, baningi abanye abantu abaku-opposition, abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku, kodwa abaphandle. Into nje ekhona ukuthi kona icala lembula ingubo lingene. Yikho konoku okukhona kuphela. Yikho nje mina, ngawufuna ukuthi ula ucujungule indaba leyo. Asicubunguleni silo muntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjalo ukwenza ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hathi ukuthi siphonge ukuhlahlata iganga kwesi sikhathi sikhulume izinto sesiphonge ukubala nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasinceda naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiscussa la sikhulume izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wezemidlalo, iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 1-0 namuhla kusibaya seGroup J 2025 AFCON qualifiers emdlalweni odlalelwe eOrlando Stadium eJohannesburg kwele South Africa. Lokhu kutsho ukuba eleZimbabwe ilemiklomela emihlanu selikhokhela isibaya lesi lilandelwa ngeleKenya leleCameroon. Liza kungilana leleNamibia njalo ngomvulo. Ngokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani. Ukhulumayo ngumhlali wetholojo khonalapha ngisaba nje ukuziqamba ibiso. Ngilohlupho la, hlupho lwami lusukela ecourt yona le tholojo. Ngilodaba olusule 2 years, ngenxa ngaphambani be 1 year, 8 months. So udaba lwami ngiyahamba ngisiya kuthiwa ngobani labo click of court ngisiyacela iform ukuthi mangalele lowo muntu kuya nje ukuthi iform lena kawuyitholi nxa ungela messenger of court manje engakwazi ukuthi that messenger of court ukhatshwa yimi yini so bendinga ukuthi ngathola yini usizo mangabe ligwanisa ukungcediswa kwansi ukungcediswa ngamvula ku 0784392116 ngiyadinga sibe usizo wakuthi ngiyenzeni ngoba ngilinawo ugcina usuyenza into engayisiyo kusasa kuthiwe umuntu lo urod kade uyabujikajika kwamane ekhoti ngiyayembona abanye abantu umuntu eseyaripoti icala befika bemjikajika azagcine eziphelelwa amandla umntwana ejika ngoba uyabuloku ugade usiyakhonaphana ugade usiyakhonaphana ngicela usizo
eZimbabwe sokwaba yikampani yezanu wathekade mabezavula ibhizinisi ngapasipoti egoli phezu kwalokho ipasipoti yakhona 5000 ayila permiti abantu bezimbabwe basafuneka e-South Africa njalo ukuze uhlale e-South Africa usebenze kufuneka ipermit so bathi khona abantu bazenza njani nemisebenzi ayiseko 5000 bazayithetha pha abantu abona le nto lebuhlungu kakhulu lokuthi phela ngabe le 5000 iyathathwa iyalungisa izibhedlela ekhaya kakhulu ezikolo kube le free education kodwa konke lokhu abakucabangi into nje ekhona kungabo kuphela ukuthi bathathe le mali le bayifide abantu babo abantu babo kabafundile ezikolo zasekhaya bafunda phetsheya kwabona labo kabayelatshwa ezibhedlela zekhaya bayelatshwa phetsheya so le nto leyo ihlungu kakhulu angazi ukuthi laba abantu abasezi bekhonkotha lapha kustudio 7 bekhulumelizana bazaza bekubone nini konke lokhu nabo kwangumasenga lapha kobulawayo iphumule emadodeni.
Studio 7, litshonile linjani? I'm right. Hayi, qhubekelani phambili bantu bakankulunkulu ngomsebenzi omuhle. Khulume ngendaba leyo ukuthi ikhulunywe ngumnankagwa lamhlanje ekhaya. Sithi ama-journalist labanye laba ama-organizations la angasiwo ka-government babangahambi bekhuluma okuninginingi ngelizwe. Ya, yikho kwenziwa i-dictator. Umuntu obusa ngomkhonto vele yikho akwenzayo ngutshaka lo. Bamjayiza manje ngokuthi vele samkwanisa sammanelisi vele vele siwanaba batamparana siwanaba wanaba njengentanga zamajodo lamatha vele kasamkwanisi bazakhipha nabodwa thina abantu kazana nje asisakhona ukubakontrola abantu laba ngokuthi sabajayiza abantu laba wayesithi bangaphonga ukukhuluma enye into abantu sebegijima sebelwisana lo muntu lwana
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ake sokusala namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthombo sithembayo uKip Stube. Lingakhohlwa iLive Talk iyalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwethu.